So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 28 Mpalakazi 2021 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwe abantwana abaliphiwe leli lincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kubenzeka ngoba athethe imali azikho sibile ukuthi singathi sila imali yefizi yesikolo zivulwe.
Ababhala imihloliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshanile amavili amabili.
Ma sikhangele ngokwe-vaccination siyalinanzelela ukuthi i-government ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be-vaccinate so we can achieve herd immunity. So ma ungathi akhangela ngabe wakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, wakhulunywa njalo ngokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhombi amabhasi amazumpo. Kodwa khathesi sesesiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni phela lokhu.
Ngenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyi kufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% kusiyaphela lo mnyaka. Sesifikile isikhathi somnyaka wokuba nokuphithizela esabelweni sezansi eMandebeleni lapho uZulu osuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe abuya ukhona uzogola amagcibi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ababhala imihleliso ye-ole A-level eZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu zibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Ugatsha lwezemfundo luthembise uZulu ukubana luzaqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani labantu asebebanjwa yiyo selisehla elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi be-O-Level bazaqhubeka ngokubhala imihloliso mhla ka-3 zibandlela baze bayegqiba ngokuphela kwenyanga mhla ka-31. Kuthi abe-A-Level bona bazagqiba mhla ka-24 zibandlela. Unkosazana Wayne Maphosa, umfundi obhala imihloliso, uthi sekhangelele ukuqedisa imihloliso yakhe.
Ngimanje next week ngibhala i-biology. Mina ngibona kungcono ukuthi sibhale siqede ukuze sihambe ku-A-Level kusase lesikhathi. Ingozi yomkhuhlane we-COVID seyibona sibili, kodwa ngeke simiseke kusasa lethu ngomkhuhlane lo. Lathi njengabafundi sizazama ukulandela zonke izixwayiso ze-COVID.
Unkosikazi Charity Mfundla, umzali olomntwana ovula ngomvulo ozayo, uthi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imbadalo zesikolo.
Singananzelela ukuthi ikhefa desiliphiwe abantwana abaliphiwe leli lincane kakhulu ngakho ukuthi abantu ngabakhangela ikhisimusi abantwana labo babefuna izinto ngapha lamafizi kusuke kubenzeka ngoba athethe imali azikho sibile ukuthi singathi sila imali yefizi yesikolo zivulwe.
Unkosikazi Thobekile Shoko, omunye njalo umzali wakobulawayo, yena ukhala ngokuthi ukuvulwa kwesikolo kuzafaka abafundi engozini yokuthelelana i-COVID-19.
Kuhle ukuthi abantwana sebesiyaqedisa ukubhala imihloliso, kodwa into esipha uvalo ye-COVID. Yebo kuhamba ama-case siyabona selokhu khona kulezi nsungane ayehla, kodwa nje abantwana ngabantwana vele ukuthi khona balandele indaba zona lezi ezama-rules e-COVID-19 kunzima kakhulu. Kuba yingozi enkulu khathesi ukuthi izikolo zivule ngoba bayabe besuka endaweni ezehlukeneyo bezohlangana ndawonye. So kuyabe sokulula ukuthi khona bathelelane umkhuhlane lo we-COVID-19, kodwa sesikhulekela nje ukuthi baphephe kuphela.
Umnumzana Fortune Jamela isiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, uthi ababalisi ngokwabo bayehluleka ukubuyisela abantwababo esikolo ngenxa yokuswela imali.
Ngalesi sikhathi nxa sikhangela ukuthi izikolo ziyavulwa, sabe sikubona nje ukuthi uhulumende uneyindlela zakhe zokuthi azame ukuthi afake ukuthi-ke isimo silungile. Kodwa kula simo esilungileyo nxa sithi akhangela umholo yababalisi, ababalisi abanamali yokuthi babuyele esikolo. Kubi nje ngalesi sikhathi ngoba lama fees akhwelile, ababalisi abanamali yokuthi babisele abantwababo bezikolo. Umkhuhlane lokho ubheda ngendlela obheda ngayo. Unzima nje kakhulu ukuthi uhulumende ezenze ngani uyanakekela abantu enganakekela abantu. Uhulumende ngeza okufaneleyo akuvotelwayo. Engathi izikolo ziyavulwa abantu bethu bebulawa emkhuhlane.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa uthe ekhuluma lephephandaba leChronicle, uNdoro uchaze ukuba abafundi ababhala imihloliso bayavula ngomvulo ozayo njengalokho obekuvele kuhleliwe. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Ugcizelele ngokuthi iziqondiso zonke ezokwehlisa ukumemetheka kweCOVID-19 zizalandelwa ngokugcweleyo. Uthi njalo abanye bonke abafundi abangabhaliyo imihloliso bazavula njengalokho okwakuhleliwe mhlaka 10 Zibandlela ngaphandle kokuba kube khona inguquko engaba khona. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba kuphela usuku lwayizolo kubanjwe abantu abayinkulungwane phose lekhulu i-1098 kwabhubha phose abangamashumi amabili i-17. Ukuthi inani labantu abagula umkhuhlane lo elizweni lonke selehlile layafika kunkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu lamakhulu ayisitshiyagalombili i-33,824. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso iqhuba umsebenzi wokucubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu eye-Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, bathi asiyi kufezeka isimiso sikahulumende sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60%. Esibonekayo ukuze kuthiwe uZulu uvikelekile kubhubhane lolu, i-head immunity, lapho kusiyaphela umpalakazi 2021. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu bakuveze kugwalondaba lwabo abalwethula nyanga zonke olulonda ezempilakahle elizweni olwe-ZDI Monthly Monitoring Report on Access to Public Health. Uhulumende wayehlele ukuba ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile ku-COVID-19 kwakumele abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% babe sebelihlatshiwe amajekiseni wonke womabili okuzivikela ukuze kuthiwe ilizwe livikelekile i-head immunity. Kodwa lilokhe lisasephansi kakhulu inani lakhona lanxa uhulumende wayethembisa ukuba wayezokufeza lokho ngesikhathi lolo hlelo lusungulwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, ulandisa kabanzi nge-head immunity.
Okay. Masikhangele ngokwe-vaccination, yalinanzelela ukuthi i-government ithi ayila i-strategy sibili esiqotho okokuthi singayenza ukuthi abantu be vaccinated so we can achieve herd immunity. So ma ungathi uyakhangela kwake kwakhulunywa ngokwe-mandatory vaccination awuzange usebenze, kwakhulunywa njalo ngokuthi kuzafakwa ama-vaccination points even lapho abantu abagadela khona amakhomba, amabhasi, amazupho. Kodwa khathesi sesesiya ekupheleni kaDisemba asikakuboni khona lokho.
Okudingakala ukuthi uhulumende akwenze, uMasibanda ethi yikuba abambisane esebenzisana nabezinye inhlanganiso zempilo.
So yikho lapho sibona khona ukuthi asila esingathi istrategy sibili esingayenza ukuthi abantu bevaccinate so we can achieve herd immunity. So thina ngokubona kwethu sengathi kuyadingakala ukuthi uhulumende esebenzelane nama CSOs esebenzelane the Ministry of Health kuze kuphume istrategy sokuthi abantu singa achieve njani iherd immunity.
Lanxa umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro engazange athanda ukuphendula umbuzo phezulu kwalolu daba uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukukhuthaza lokufundisa abantu ngokuqhatheka kokuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine.
I would want to encourage everyone to get vaccinated. Let's get vaccinated because it saves a lot of us. It's a thing that needs a lot of effort.
Ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu ukuba aye lihlatshwa leli jekiseni. Asiyeni hlatshwa ngoba kusiza sonke.
Umnumzana Sakhelene Moyo isakhamuzi saseHarare uthi ukhathazekile ngokwehluleka kukahulumende ukufeza izimiso ayezibekele zona esungula uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni le.
Sesicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi.
Kunje sebesedlula kancinyane izigidi ezintathu 3,113,149 asebehlatshwe wonke womabili amajekiseni ukuzivikela i-first le-second dose ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezimbili zabantu 1,790 ekutshoneni kwayizolo. Leli gciwane selibulele abantu abafinyelela phose inkulungwane ezinhlanu 4,908 lokhe laqhamukayo eZimbabwe nyakenye abazinkulungwane ezingamakhulu edlula kancane amabili 205,449 batholakala belalo kwaphepha inkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 166,717 okwamanje sekusobala kumuntu wonke loba ongayisiyo ngcwethi yezempila kahle ukuba uhulumende akayikwenelisa ukufeza ayezimisele ukukwenza njengoba sekusele insuku ezinlutshwana ukuthi iphele inyanga kampalakazi sekuzongenwa kumnyaka ka-2022 ilizwe lingenelisanga ukuhlaba loba ingxenye yesilinganiso ayesibekile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abezinkonzo bathi bemukele ngokudana ukwaliswa ukwenza imilindelo yokungena eminyakeni omutsha. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi utshele iphephandaba le-Chronic izolo ukubana yonke imbuthano egoqela eyamasonto kanye leyamagigi ayisoze ivunyelwe ngesizathu seziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Uthi yena izephulamthetho zizabotshwa zivalelwe. UNtungamile Nkomo uxoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi Hussein Sfanda.
Into ebixakathekile ukuthi bekumele kube lokukhulumisana phakathi kwamapholisa lamabandla labafundisi labakhokhela amabandla ukwenzela ukuthi lapho sokusenzwa umbiko ngamapholisa kube ludaba soluqoqwele ama-church kulokuthi bekuzwele ebulenjini kumaphephandaba kumbe sokubikwa kuma-radio kungazange kuxoxiswana. Njalo siyananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ama-church nxa vele abesenza ama-service yibo abaphathe kakhulu uhlelo lokuthi bananzelele ukuthi kuyagezwa izandla, kuyachekwa ama-temperature abantu, njalo kulama maski. Ama-church wonke engiwaziyo akula mfundiso okuphambanisayo lokho, bakwenza ngobuciki njalo bayafundiswa yikho silama-program okubafundisa abafundisi. Ngakho mbona bekuqakathekile ukuthi ngabe amapholisa axoxisane lama-church engayenzi umbiko lo asebewenzile.
Imilindelo yokungena eminyakeni omutsha le iyaqhakathekiswa kakhulu eZimbabwe. Kuyini elizakwenza pho njengoba isivaliwe?
Kusho ukuthi ngendlela osokubekwe ngayo ngamapholisa, amabandla amaningi asezangene kulenjini kuma-Facebook lakwezinye indawo kwenzela ukuthi abantu bathandaze bethandazela umnyaka omutsha. Into esiyikhuthazayo abazalwane bonke ukuthi singadangali, asiqhubekeleni phambili sithandaze, ikakhulu silungise umnyaka omutsha siwuthandazela, sithandazele ilizwe lakithi, sithandazele ukuthi lo mnyaka omutsha ube ngcono kulalo wathi khona. Njalo sifuna ukuthandazela ukuthi ukuthokozisa kaNkulunkulu ugcwale ilizwe lonke, ugcwale empilweni zethu. Siuthola umusa kaNkulunkulu ozasenza ukuthi sikwanise ukuthi lumnyaka ozayo siphile kakuhle, kungayenzakali lokho kade kusenzakala ngo-2021 esehluleke khona ukuthi sikhonze sihlangene emabandleni, kodwa sithandaze ukuthi uNkulunkulu alethe ukuphilisa kwakhe lokususa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngalesi sikhathi somnyaka kuba lokuphithizela esabelweni seZanzibar eMandebeleni, lapho uZulu osuka endaweni ezijeneyo zelizwe abuya khona ukuzogola amacimbi. Izakhamizi zakulezi ndawo zithi zifisa ukubana kufakwe imithetho yokulondoloza imvelo yalumango ezavimba abantu bokuza ukuzogola amacimbi ngendlela echaphaza leyo mvelo, njalo bengasoze bathuthukise leso sigaba. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Akubizwa ozwayo eziqindini zeGwanda lasematobo kulezi nsuku lapho uZulu aseqalele ukugola khona amacimbi. IZulu liphuzile ukuna lonyaka okudala ukuthi abe malutshwana amacimbi. Umnumzana Love Moncubo odabuka eSanetson ematobo uthi bakhangelele ukuthi umsebenzi wokugola lokuthengisa amacimbi lawa uzabancedisa ekufundiseni abantu ababo, kodwa udubo nje ukuthi asuka yandelwa ngabantu bokuza.
Nginethemba ke lokuthi ukuncane kwethu kokukhona kunoko esikuphiwa nguNkulunkulu kwendawo yethu okuyikho kwemvelo kuzasiphathisa mhlawumbe nezikolo njengoba zivulwa nje. Okuyikho nje kusidanisayo nokusikhalisayo kakhulu ukuthi kuba nabantu abavela kwezinye indawo abangasuka endawo abazofika lapha begole amacembini ethu.
Unqobe uthi njengezakhamizi sebezathatha amanyathelo ngalaba bantu ngoba ikhansili ikhanya ngelandaba ngalokho kwenzakalayo.
Lokho sikhala kakhulu ngekhansila. Ikhansili yethu ayisimeli kodwa iyayekelela abantu. So okudinga ukuthi thina-ke sesingabantu bendawo sisimisele ukuthi umuntu esidibana nayo ngasuyo walapha siyamxosha straight, abuyele ngoba ikhansili leyo noma kungathiwa abantu bafika ngale bebhadala ukuzogola lawo macimbi, leyo mali leyo asiyigaze vele isincede ngalutho ngitshontshontsho.
Okugcizelele ngesinye isakhamuzi ematobo uNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa oyemashumba kuWard 4.
Lo ofisa ukuthi azogola amacimbi ezigabeni zeMatopo kumbe ezigabeni zalapho kulamacimbi khona akube ngumuntu olesivumelwano labantu balapha. Abantu bayafika bevela ezigabeni lapho abavela khona bengazwisisi umthetho wesigaba, behlala ezigangeni bengakhulumanga nabosobhuku labomlisa lezinduna zesigaba, bafike bagola amacimbi. Kuyinto embi esingayithandiyo.
Umnumzana April Dubo isakhamuzi kaVillage 9 eNyandeni eGwanda North uthi balakho ukusungula ezinye inhlelo zokuziphilisa nxa bengagola lawo amacimbi kungela uxokozela kwabantu abavela kwezinye indawo.
Lokho kurongo ngoba thina kasitholi lutho, but bona bayageyina ngale lapha abakhona. Thina kanti-ke nxa sithola lawo macimbi sithi lapha singayenza ama-project intuthuko yokuthi lathi sizithuthukise esigabeni sethu ngalokhu esikutshalelwe nguNkulunkulu esigabeni sethu, kodwa uthola ukuthi kuyabe sokuthatha ngezinye izigaba ezingelalungelo, but singelandlela ukuthi sibe nqabele njani.
Ukansila kaWard 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi sebele minyaka belwisa ukuthi kubunjwe imithetho ezavimbela abantu bokuza ukuzogola amacimbi, kodwa lokho akwaphumeleli.
Kwakhulunywa sibili ngakho saye safaka imithetho yanyana yethu esithe ngama-bylaws. Kule minyaka ngiyabona emibili sibili sathumela ugwalo lwethu kuhulumente ezavela ukuthi khona behlolisiswa, kodwa kuze kube lakathesi asikatholi impendulo. Imizamo engayenziwa inzima ngoba akukabi lo mthetho onotshoyo ukuthi khona amacimbi ngalapha kuphela, ngoba ungagayela kunjenje vele bahuquluza bathathe bahambe kanti kibo kakukho.
Iningi lethu ugolo kwamacimbi ngabantu abavela kwezinye indawo awuhambisani lo mbuso wezabelo ye-devolution othi abantu bakuleso sigaba kumele bathole ukuziphilisa ngomnotho osendaweni yabo wemvelo ogoqela wona amacimbi. Abo kuza babikwa njalo beqhuba umsebenzi wabo ngobuchapha bengelandaba lokulondoloza imvelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi sokumelana lesimo se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhubeka kokuqinisa kwenani labantu abahlola betholakala bele COVID-19 kule Melika sokudale ukubana inkulungwane lenkulungwane zezihambi ebezifisa ukuyahlanganyela lezihlobo labangane ngekhefu elizweni jikelele. Zehluleke ukwenza njalo ngemva kokumiswa kokuhamba kwendizamtshina ngamankampani amaningi kungenxa yokusilela kwezisebenzi ezinjengabashayeli labancedisa izihambi phakathi kwendiza. Ama-flight attendants. Izethekeli zesigabeni seFlorida zibikwa zingenile emkhumbini owe-Odyssey of Seas ukuya zilibazisa eCaribbean osuke edolobheni eleFort Lauderdale ngesonto. Lanxa ubesanda kufika langalinye uze uthwele abantu abakade sebebanjwe bele-COVID-19. Eminye imikhumbi yalisiwe ukuzochitha abantu kuleli dolobho xa kuyukuthi iyabe ithwele abayabe beligciwane leli. ELeSouth Africa libikwa lizaba leviki yonke yokulila u-Archbishop Desmond Tutu obhubhe ngesonto esale minyaka engama-91. UTutu wake wathola umvuzo kuthaza ukuthula emhlabeni jikelele owe-Nobel Peace Prize. Ubedumile ngokulwela ilungelo loluntu lokumelana lembuso yabancindezeli leyobandlululo owe-apartheid. Umongameli Joe Biden waseMelika uthumele amazwi enduduzo kuzulu waseSouth Africa esithi wamukele ngokudana okukhulu imfa kamuyi u-Archbishop Desmond Tutu. Lombiko uwethule enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter. Umongameli Abdullah Mohamed wakwele Somalia ubike ngomvulo ukubana usemise umsebenzi ihloko kahulumende wakhe uMohamed Hussein Robo ngenxa yokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Isigodlo someli welemelika kwele Somalia sikhuthaze ukukhulumisana umlotha kwamacele alokufuthelana kulelo lizwe. Kwezemidlalo wothi sikhangele owenzakale kwezemidlalo ngomnyaka 2021 esesiwugqiba ngayona le iviki. Ithelele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Imidlalo siphendule ngokuningi lonyaka ngemva kokuba ngomnyaka 2020 uhlelo zemidlalo zimiswe kwindlela yokuvikela ukusabalala komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission ngenyanga kaMabasa ilaye ukuba ezemidlalo zezingadlalwa kulandelwa imigoqo yokuzivikela eyafakwa ngabenhlanganiso ye-World Health Organization. Kuqale abemidlalo edlalwa abadlali bengathintani ngoba yona ingelangozi kakhulu yokusabalalisa umkhuhlane we-COVID-19, kwagcina sekuvunyelwe yonke jikelele ngenyanga. Hlangula ziphinde zamiswa njalo ezemidlalo ngemva kokuba kukhuphuke inani labantu abatholakale belomkhuhlane, kodwa uhulumende uphange wakhupha imigoqo leze kuthe kwaba nobubelo. Iziphathamandla zenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi lo nyaka kube ngcono kakhulu ngoba bayenelise ukuqhuba imincintiswano embalwa kula nyaka enye.
We tried our best to sizame ngamandla ethu wonke ukuthi siqoqe imincintiswano ebalisa egijinyelwa enkundleni kanye lekhuthelwa emgwaqweni. Ngithanda ukubonga abasiphathise ngosekelo lwemali ukuze siqhube imincintiswano yethu kanye lohulumende osivumele ukuba siphindele ezinkundleni.
Uqhubekile phambili uMadenyika wathi omunye wabadlali abasakhulayo uFaith Nyathi uthole ithuba elokuyafunda kwele Melika, njalo uthe abaqeqeshi kumele bakhuthaze abadlali ukuba bengayekethisi ezifundweni ukuze bathole amathuba afanayo. Uphinde njalo wathi isifiso sabo ngesokuba ngabe bayathola ongaphathisa ukuba bathenge izindlu eduze lenkundla yeWhite City ukuze nxa belungiselela imincintiswano emikhulu abadlali balungiselele behlala khona. Umgcini sihlalo weBulawayo Volleyball Association William Mazwiro laye uthi lonyaka kube lengqubela phambili emidlalweni wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Bulawayo Volleyball Association iyenze kahle okwamagama, njalo njenge association sanelisile thina ukuholda iZimbabwe Volleyball Association Extraordinary AGM. Extraordinary Elective AGM leyi ibisele Brian Manuel esikhundleni sika Vice President, yabona njalo uMoleti Mathema obe nguchairperson weMatabeleland South Volleyball Association esiba nguVice President too, okuyingqubekela phambili esibona ngani ingqubekela phambili enhle ezokhulisa njalo imidlalo wethu wevolleyball.
UMazwiro uthi amaqembu aphuma edolobheni lakobulawayo abalisayo leSpartans kanye leHighlanders aqhube kuhle kumncintiswano ebiqoqwe yinhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association. Labo umdlalo weBeach Volleyball labafana beLuvac labo banqobe kumncintiswano eqhutshelwe eBurchnoff Bridge kanye laseBinga. Umdlali wengqindi uCharles Manucci ngomunye wenelise ukudlala lonyaka, njalo uthi ngomnyaka ozayo ukhangelele ukuba akhuphule izinga.
Ya 2022
tidabunya. Ngomnyaka ka 2022 ngifuna ukuphenduka ngamandla amakhulu. Isikhathi side kakhulu sibandezelwe ngumkhuhlane we-COVID-19, njalo ngithandazela ukuba ngomnyaka ozayo kube ngcono ukwenzela ukuba siphakamise iflag yeZimbabwe njengalokhu ebengikwenza phambilini.
UManucci unqobe isizalwane selizwe laseUganda uMohamed Dawselabi ngontulikazi wavikela izicoco zakhe ze-WABA kanye lese-WBF. Wesifazane odlala umdlalo wengqindi uMonalisa Spanda yena unqobe uJoyce Awino waseKenya waphakamisa isicoco se-Women's International Boxing Association. Abanye abayenelise ukuphakamisa iflegi yeZimbabwe kwezemidlalo lonyaka ngababalisa uScott Vincent, yena uphutshe esendaweni yeshumi lesithupha kumncintiswano we-Olympics ngenyanga kantulikazi. Iqembu labesilisa Sayela Maurias lona liphumelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Loba nje liphenduke umthathuzwa njengoba linqotshwe kumidlalo eminingi lonyaka ngesikhathi lincintisa umncintiswano we-COSAFA kanye lowe-World Cup. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sengeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ababhala imihloliso ye-Ole A-Level leZimbabwe bavula izikolo ngomvulo mhla zintathu ngoZibandlela ngemva kokuthatha ikhefu elifitshane lamaviki amabili. Inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi asiyi kufezeka isimiso sikarhulumente sokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abantu abangaba isilinganiso sokumashumi ayisithupha ekhulwini 60% kuseyaphela lomnyaka. sesifikile isikhathi somnyaka sokuba lokuphithizela esabelweni sezansi emandebeleni lapho uzulu usuka endaweni ezijiyeneyo zelizwe wabuya khona uzogola amacimbi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umFrancis Jeremiah isithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lila ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.